Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 9 kuNhlolanja 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi esukela ngo-1981.
Umongameli Mnangagwa gcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo.
Kuyatshengisela ke ukuthi libandla elinguntando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo.
Ibandla le-ZANU-PF lisolwa ngabaningi ngokwenza umhlangano walo we-Politburo khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuqala namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha 106 belo mkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani lasebebanjwe i-coronavirus kuleli laya kunkulungwane ezedlula amatshumi amathathu lane 34,658. Asebebhubhile bona bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amathathu 1,339. Inani lababanjwa lomkhuhlane kanye labalahlekelwa zimpilo kulezi nsuku liyehla nxa kuqathaniswa lakumaviki edluleyo. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3.6 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu 95,142. Emhlabeni jikelele usuhlasele abangu 106 million, njalo wabulala abangu 2.3 million. Ngokutsho kweJohns Hopkins University. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiywe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Umnangagwa wazise izolo ukuthi obe ngumeli wakuleli kumanyano we-United Nations umnumzana Frederick Shaba usengumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, okuyisikhundla esithiywe ngumnumzana Sibusiso Moyo. UShaba wake watholakala elecala kudaba lwenkohlakalo yokuthengiswa kwezimota iziphathamandla zikahulumente, iWillowgate scandal ngomnyaka ka-1988. Wagwetshelwa ukuhlala entolongweni okwenyanga eziyisishiyagalolunye, kodwa kazange apike ngoba umongameli Robert Mugabe waphanga wamxolela. Ongene kusikhundla sogatsha lwezokuhambisa olwe-transport sona esithiywe ngumnumzana Joel Matiza, ngumnumzana Felix Tapiwa Mona ongumeli weChikomba Central edalele ePhalamende. Omela iChimanimani West kudale linye, unkosikazi Nokuthula Matsikenyere usengumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seManicaland. isikhundla lesi sithiwe ngunkosikazi Ellen Gwarazimba owake waba intatheli zindaba njalo engumeli wemakonde ePhalamende. Umnumzana Kindness Baradza yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko okuyisikhundla esatshiywa ngumnumzana Energy Motodi ezexotshwe ngumnangakwa. Umeli weBate Bridge ePhalamende unkosikazi Ruth Mavunga Maboyi yena ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wendaba zasekhaya. Obephethe lesi sikhundla umnumzana Mike Madiro omela iMtare North yedale lePhalamende ukhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo ogatsha lweTransport. Ukukhethwa kwabantu laba kwamukelwe nemibono etshiyeneyo, abanye bekuncoma kodwa abanye besithi akulanguquko abazalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo cubungula izombusazwe umnumzana Mqondobazi Magunya.
Indikimba yendaba mayingabi sekuthini into yenziwe nguPresident iqondile indlela ayiqondanga, ngoba nxa silandela iconstitution yeZimbabwe iqondile indlela akwenze ngayo. Kodwa ke iproblem isuke ibe khona isekuthini abantu abayibona abakhethiweyo kusobala ukuthi abantu balokukhonona ikakhulu ngomnumzana uShaba uShaba. Ndiqinisa lokuthi abaningi liyamkhumbula uShaba ngesikhathi se-Wheel of the Scandal. Abanye njalo into enza simkhumbule kakhulu uShaba yokuthi umdabuko wakhe, imvelaphi yakhe, ngumuntu esimbiza ngesikhiwa sithi igugu roundist. Ngomunye wabantu abayibona ababemgqoka ekukhuthazeni ukuthi isizwe samaNdebele kumele sitshabalale. Ngaleso sizathu ngiqinisa lokuthi baqondile abantu nxa kukhanya sengathi i-appointment kaFrederick Shaba kabayemukeli. Endingaphezu kwakho konke isikhundla akade sikuthiwa ngumuntu phose esi-identifya laye njengomuntu wakithi, kodwa ke sesisiyaphiwa uFrederick Shaba. Sokuthi ngakuthiwa lapho kuphume khona uSibusiso bambe badinga uThemba obakhambe badinga uChizanani ukwenzela ukuthi abantu bezizwe ukuthi hhayi uphumile undoda wakithi utshonile, kodwa hhayi ukhona omunye wakithi omreplesileyo. Yikho lapho engibona kule problem khona. Kodwa kokunye nxa sisikhangela ukuthi kambe uFrederick Shaba isikhundla usilungile yini, engingakutsho ngamafishane ukuthi hayi isikhundla usilungile uFrederick Shaba. Sesikhangela nge-experience yakhe.
Nxa sikhangele kusikhundla sikamsekeli kamphathi ntambo wezembiko, siyabona ukubana kufakwe umnumzana Kindness Baradza wayintatheli zindaba. Ubona ungani yena ungcono na ukukhethwa kwakhe nxa ukhangela abanye abakhethiwe?
Iqinisa kanti yokuthi impendulo kangilayo njengoba nje lawe ungeke wabalayo. Okwazakalayo yokuthi yena uKindness Baradza siyazi ukuthi beyintatheli, kodwa siyakwazi ngiceka ukuthi ngabantu bezano. Ngakho ke ngalelo ulelungelo lokuthi umnangagwa angamkhetha amfake kuhulumende wakhe wezano. Okwesibili, uKindness Baradza ngumuntu ovele ongumember of parliament. Nxa eyimember of parliament kungakhathalekile ukuthi ungene njani eParliament, upresident ulelungelo lokuthi angamkhetha ukuthi amenze uminista. Ekuthini ngumuntu kambe osilungeleyo na leso sikhundla, okusalayo yokuthi ukhona okumgqoka ngaleso sikhundla uzakwenelisa na uKindness Baradza? Yikho kumele sizibuze khona.
Umnumzana Mqondobazi Magunya uhlaziya ezombusazwe. Sixoxe lomunye njalo ohlaziya ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeCenter for Public Policy umnumzana Mfundo Mlilo.
Umnumzana uShaba singathi yindoda ekhulele kuhulumende, yindoda esebenze lohulumende okomnyaka engathi ethukusela ngo-1981 kuze kufike kathesi, yindoda ekade isebenza ezikhundleni ezithiyeneyo ezikahulumende. Ngakho-ke ngibona ngathiwa umuntu owaziyo umsebenzi wakhe, seke wasebenza e-United Nations. So indaba ze-foreign affairs kayisizondaba aziphumputhayo, yindaba azizisayo kakhulu ngoba usesebenze kakhulu ekuhulumende. Singamuthi ngumuntu ongaba yi-career diplomat. Kodwa umqoka okumele sibe kwazi ukuthi i-foreign policy yelizwe ngalizwe kaye bekwangumuntu oyedwa. Ngathi uminister we-foreign affairs angaba yi-champion ye-foreign affairs, kodwa uhulumende munye ngamunye nguye o-decide, kumbe nguye ongathi obekayo umthetho weli lizwe ukuthi i foreign affairs yabo kumele ihambe njani. Usifiso Moyo yindoda ebe ilamandla kakhulu kuhulumende, njalo yindoda ekade ikwanisa ukuthi umsebenzi wayo iqhubele uye phambili, ngoba ilizwe leZimbabwe yilizwe esingathi amabutho eZimbabwe ale influence eningi kakhulu. So nxa ungaveli ngathi ku history yesibutho kuba nzima kakhulu ukuthi amahitiza kumbe ingqondo yakho ilalele kakhulu ngohulumende. Kodwa silethemba ukuthi lundodo ongenileyo ngundodo owaziyo umsebenzi wakhe. Udubo nje ukuthi uhulumende weZimbabwe ngathi abebutho yibo abaza decide ukuthi iZimbabwe kumele iye phambili njani. So mina mbona ngathi abantu akumelanga bagijima kakhulu bathabele ukuthi sokungena umuntu ochiyene, ngoba uhulumende uyazidecide ukuthi i-foreign policy yakhe kumele ihambe kanjani.
Ngokubona kwakho Mlilo, ukuyini okumele kwenziwe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga?
Kumele ukuthi uhulumende alandele lokho esingathi international standards ze re-engagement. Lokho kuthi ukuthi kulendo zama human rights okumqoka khonapho indaba ze property rights, ngoba siyabona ukuthi uhulumende weZimbabwe esikhathini esiningi indaba ze property rights kazilandela kuhle. Kube lalokho ukuthi nxa abantu bedemonstrate kumbe nxa abantu betshengisele elizweni bayachaywa, bayabotshwa. Sisiyakhala kathi kulama MP amaningi ayo opposition asemajele, abanye basemakhodi. So kunenga kulo kwenzakalayo elizweni okwenza ukuthi umumo wesizwe kumbe ngathi nxa ezinye izizwe zisikhanyela, sizibona njengohulumende ohlukumeza abantu, ohlukumeza ama-citizens. So uhulumende okumqoka kumele alandele lokho esingathi ngama-human rights, njalo abeselandela lokho esingathi i-property rights. Lokho yikho esingathi yi-baseline.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe njalo ukhokela inhlanganiso ye-Center for Public Policy.
Yebo, mthakazo muhle Zimbabwe muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethi connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokusetshenziswa kwemithi lendlela zendulo ukwehlisa inhlungu kulo ozithola esehlaselwe yi-coronavirus okwenziwa ngabantu eZimbabwe. Sikhangela njalo okwenzakala kwezemfundo phansi komumo we-level 4 COVID-19 lockdown. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Wobe ngo-8 ntambama.
Ivandla leZANU-PF selisolwe kakhulu ngabantu abaningi ngokwenza umhlangano walo wedale elimqoka elePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano elizweni ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khaya Moyo wazise izolo ukuthi baza kwenzela lomhlangano emahofisini yeZANU-PF eHarare kusasa ngehola lechumi ekuseni. Ivandla leli lilahlekelwe iziphathamandla ezigoqela abaphathintambo bakahulumente ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus ngenyanga edluleyo. Amabandla aphikisayo athi umhlangano weZANU-PF lo uveza sobala ukuthi ibandla leli alihloniphi imigoqo efakiweyo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa, kuyethusa ukuthi kubonakale ngalesi sikhathi esinzima kule lockdown khona abantu abangavunyelwa khona ukuya emsebenzini, amakhampani angavunyelwa khona ukusebenza, inhlanganiso zonke ezingavunyelwa khona ukwenza imihlangano. Kodwa kubonakale iZANU-PF Politburo bebizelana emhlanganweni ukuthi bona bayehlangana benze umhlangano ngolwesithathu emahofisi nabo, bengasebenzisi oZoom, bangasebenzisi oSkype, bangasebenzisi nje yonke i-social media ekhona, kodwa besiyahlangana manqamu bekhangelene. Kuyinto edanisayo kakhulu. Kulapho-ke abathelelana khona-ke imikhuhlane, kulapho-ke imikhuhlane eyanda khona ngoba behlangene bona. Okwesibili njalo, uZulu weZimbabwe uyethu
ukuthuka uthi kati yena uyalelwa ke ukusebenza kodwa ke abezana uphefu besenza umhlangano ukuthi ukuthi into abayekhulumayo kayisiyo ke abayenzayo yikho ke uZulu ke uzaqinise engasalandeli ke izixwayiso lezinqumo ezikhona ezokwanqabela ke lo mkhuhlane we-COVID-19.
Ngokuhlangana ilizwe livaliwe njalo amanye amabandla loZulu jikelele bengavunyelwa ukuhlangana. Mbiko bani ibandla lezanu PF eliwuthumela ebantwini lapha?
Kuyatshengisela uZulu wonke jikelele ukuthi ke ibandla lezanu PF yasobandla elilandela ke umthetho. Kalisilo bandla elilandela ke intando kaZulu, libandla ke eliphila ke ngoganyavu lisenza ke intando yalo liphikisana lomthetho yabukhona. Ikanti njalo elikutshoyo lelo bandla kayisikho elikulandelayo, ngoba siyakhangela ukuthi amafemu avaliwe abantu kabasebenzi imhlangano yenziwa, kodwa bona ke eyabo ke imhlangano beyayenza ngesikhathi sabo. Siyakhangela ukuthi ama-by election bavalile, siyakhangela ukuthi amanye amabandla ezombusazo ayenzi ke imhlangano ngaphandle nxa esenza ke ku-social media yakubo Zoom ke lakubo Skype, kodwa bona ke bahlangana. Kuyatshengisela ke ukuthi libandla elingintando kayiphikiswa ke libandla njalo elingahloniphi kunye lezinqumo zalo elizenzayo, libandla elinganakekeli uZulu ngempilo yakhe. Ngoba sakubona kusenzakala ke ngoDisember ke lango January lapho ke ababesenza khona ke amaparty, amaparty ayiwa agcina ke senza ke ukuthi iCOVID-19 le memetheke kakhulu. Bona ke begula kakhulu amaminista ke abanye besitshiya ke lezinye iziphathamandla zikahulumende kabafundi. Kajezi ukuthi ngabantu ke abangafundiyo ngalokhu ke isenzo abasenzayo ke ngoDisemba langoJanuwari besenza amaphathi, baqhubeka ke besenza ke imihlangano ke bangahloniphi ke izinqumo ze-World Health Organization, kanti lezi nqumo ke abazenzela zona. Yikho ke kwenza ke ukuthi uZulu ke angabahloniphi kusasa, angalandeli ke izinqumo ke eziyabe zifakiwe, ngoba kukhanya ukuthi lezo zinqumo ke zifakelwa abanye, sibona bezana uPF azibathinti.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngoyebandla leMDC Alliance kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sezana uPF umnumzana Simon Kayamo. Yo selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leHerald lithi ibandla lezanu PF lizimisele ukulwisana lenkohlakalo enziwa ngabantu abathengisa umhlabathi ngaphandle komthetho. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa asisebenzisa amabhiza lezinja ekulondolozeni imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19. So kuyisikhathi senu balaleli, lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Angibulise msakazi, ngibuye ngibulise laba lezizwalane zeZimbabwe kanye umhlaba wonke olaleleyo kulesi sikhathi. Igama uBK umvuka Mahadane uphumale enkaya yilana nje eSouth Africa ngenxa yombuso weZANU PF owehlulekayo. Manje sengize ngikhulile, abantwana bami manje sebeze bekhulile, akulani leshintshayo eZimbabwe. Hayi, siyacela bakithi ukuthi amazwe wonke asemhlabeni bakithi akakhalele kanye lathi bakithi, nede ngingazwakala ngoba kunini abantu beZimbabwe bekhala kodwa abazwakali, ukukhala kwabo akuzwakali. Basicindezela masikhala, babuye bejike bona bethi bona umbuso uright, akuna kuhlukuluzwa ngale ekhaya, akuna kuhlukuluzwa, abantu behlukuluzwa kangaka. Hawu Nkosi yami, abazweli kwalani kanti bona abantu abanjani bakithi? Ngosatha nemhlobo bani Nkosi yami? Sorry for ukubabiza ngale ndlela, kodwa ngendlela abenza ngakhona uyabona ukuthi laba ngabathakathi, abathathi bokugcina, engakwazi ukuthi ngababiza ngithini ngoba abanazwelo. Bona izilongo beright lemdeni yabo
yonke into iright kubo uright bancindezela abanye abantu abaswelayo abantu abahluphekayo mabe ikhala ikhala ngokwenzakala ekhaya bathi abantu ubazenzisa isimo siright yini kodwa yona leyo ngemva kweminyaka emingaka abantu bekhala ngombuso wezanpf bona bethi kuright hayi ngibuhlungu ngabe ngokuzwa labantu abakhuluma ngale ndlela ngoba bona bethola isinkwa leso abasithola mihla ngamalanga kona kuzanpf umbuso wabo lo hayi udodi lo ngiyabonga umsakazi uBK Makadana
Salubonani basakazi be Studio 7 ngingajabula kakhulu nxa iaudio yami lami ingasakazwa lapha mina basakazi ngikhethwe bebe ngikhuluma ngisegaburoni bengicelani ukubuza ukuthi iBritain yebo siyayibona ifakele iziphathamandla zikahulumende izijeziso ama-sanctions so mina ngicelani ukubuza ukuthi kathi njengoba kusukela iZanu ithatha ilizwe akuna sikhathi iZanu yake yangephula ilungelo labantu umbhuqazwe uchayile babulawa njengempukana amaNdebele kuhlinzwa omama abazithweleyo abantu bephoselwa emgodini bephila ayizange yasukuma iBritain kuyini asebekwenzile okuyikhono okwenza kubanikinye ngalo eBritain osekumangalisa into yeBritain ngicelani siyikhangele ngelinye futhi ilihlo siyayibona iBritain iqala ukusukuma ngemva kwendaba yomhlabathi before indaba yomhlabathi asizange siyibone thina iBritain izokhuluma ngokwephulwa kwelungelo lobantu yebo iZanu uvele ibile phula ilungelo from ilanga lokuqala babulala abantu lamanje iUnited Nations ayikunanzeleli esingathi ikukurecognize ukuthi iGugurawindi yayiyigenocide kwenziwa yini khonokho ukuthi yona iBritain iyisuperpower yehluleka ukurecognize umbhukazwe njengegenocide yiwo umbuzo wami basakazi jabula kakhulu ukuba iaudio yami leyi izwakale layo
Salbonani emsakazweni lunjani khona ngapha ekhaya ngifuna ngisegoli ngicela usizo emsakazweni igama lami ngusimanga liphi Ncube wasekhezi ngahlangana nobhuti ngo 1984 85 sanyamalelana so masinyamalelane ngo 85 nganginomntwana ona 3 months uyise wahamba uyise wayengiwasegweru ngangakaze ngiye kibo so sasihlala kobulawayo ngihlala e-Hillside mina ngihlala e-Luveve 5 ngihlala kunosisi wami wanyamalela wahamba kibo engazange watsho ukuthi siyahamba kibo ngingakwazi ngasala nomntwana ongumfana manzele nomntanakhe ongumfana omunye wayehambelayo wayengathi uyisidalwa mayehambe nalowo mntwana zange saphinda sakhontakthana kuze kube yanamhlanje lowo mntanakhe ongumfana uyangisokolisa kakhulu engisokolisa usefuna abakibo angikwazi nokuthi ngingabafunaphi ma efuna abakibo angikwazi ukuthi ngizobafunaphi so bengicela usizo lingifunise uJohn Sibanda owayengiwasegweru mina igama lami ngingusimanga liphi Ncube wasekhezi ngahamba noHebert umntanakho ayene-3 months uHebert so uma kukhona mhlawumbe abakibo abezwayo or yena usaphila njengoba isikhathi sisesside kangaka sagcinana ngo-1985 or usaphila ma izihlobo zakhe zisizwa ngicela lingisize ngoba ngenzela umntwana ufuna ukuthola abakibo kunzima empilweni yakhe so nani bomsakazi ngicela lingincedise lingifunise mali imtholile oro othuli uyazi abakibo oro unendlela angifonele kuyena leyi namba yami ekuwhatsapp oro angiwhatsappele kuyena leyi namba
inombolo zikasimanga liphi Ncube ngeza kwele South Africa njalo zithi +277 333 11 990 ngiyaphinda njalo +277 331 11 990 lingasiza abamaziyo uyise wentotana yakhe. Lawe mlaleli, uvunyelwe ukusithumela umlayezo wakho nge-WhatsApp unombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi uthi ilizwe lakhe liyaphambili ngokuthenga umuthi wokwelapha iCoronavirus kunkampani ye-AstraZeneca, lanxa nje kutholakale ukuthi umuthi lo awuwelaphi ngokupheleleyo umkhakha we-COVID-19 omutsha osutholakele kwele South Africa. Abamavandla aphikisayo kwele Somalia bathi abaseyi kunanza umnumzana Mohamed Abdullahi Farmajo njengomongameli walelo lizwe kulandela ukuphela kwesikhathi sombuso wakhe esivunyelwa ngumthetho izolo. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Ukuthonisiswa kukamnumzana Donald Trump lidale leSenethi kuyaqala namuhla. UTrump wetheswa icala lokuphehla udlakela olwabangela ukufa kwabantu abahlanu edale lephalamende ngesikhathi ezama ukwalela embusweni kulandela ukunqotshwa kwakhe ngumongameli Joe Biden ngozibandlela. Kodwa ukufunyanwa kwakhe elecala kukhanya kuzahlupha ngoba abebandla lakhe lama-Republicans bathi kabasoze bakuvumele lokhu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Inkinga ngale ndaba ye-impeachment ka-Trump ukuthi kufunakala i-2/3 majority, so kusho ukuthi ama-Democrats kumele athole abantu abambalwa. Last ngi-checka ngangizwe ukuthiwa kufunakala at least ama-senators angu-17 from ama-Republican ukuthi avotele ama-Democrats. So far bakhona abangathi bayathembisa kuma-Republican kodwa balutshwane kakhulu. So because of that kungenzeka ukuthi uTrump bangakhona ukuthi bamu-impeache. Okubalulekileyo kodwa ngokubona kwami ukuthi i-process kumele yenziwe, ngoba umuntu uma yenza icala kumele ethese icala leli. Angiboni ukuthi into e-right ukuthi ama-Democrats baphume ukumyekela just because besithi abasoze bawini ivote yokumu-impeacha. I think kumele basende i-message even la kubo-president abazobuya in future ukuthi babekwazi ukuthi umthetho uyalandelwa. I-America ilizwe le-rule of law.
Alubana ethe wafunyanwa yiSenethi engelacala, ubona lokho kumupha umdlandla yini? Sicine simbona encintisa emele ama-Republicans kukhetho oluzayo.
Ye, mase siyeqinisweni kuzomnika umdlandla, ngoba anyone oyabe etheswe icala ma etholakala ukuthi akagwetshwanga kumnikeza amandla ukuthi mase siyakhuluma labantu bakhe abatshele ukuthi hayi ngenye witch hunt, ngenye walks. And siyazi uvele unabalandeli abaningi uTrump, ngoba wavotelwa wabhitha i-record yamavoti awathola ngo-2016. So i-impeachment le mangaqhubekelanga phambili, engagwetshwanga, kuzomnika umdlandla ukubuyela atshela abantu bakhe ukuthi hayi, ngingalitshela ukuthi vele konke lokhu ngamanga. Abantu laba bazama ukungidestroya ngoba befuna ukudestroya lina elangivotelayo.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa segcwalise izikhala ezithiwe ngabaphathintambo bakhe abathathu ababulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngenyanga edluleyo. Ivandla leZANU-PF lisolwa ngabanengi ngokwenza umhlangano walo wePolitbureau khona kungavunyelwa imihlangano ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19. Ukutoniswa kwecala lokutshotshozela udlakela eletheswa owaye ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump kuzaqala namuhla. kubhubhe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lasithupha belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.